Endabeni zethu lamhlanje lilo Kips Dube. Abantwana besikolo abanengi sebetshiya ezemfundo ngenxa yendlala emangalisayo eZimbabwe. Ibandla lezombusazwe elibunjwe lonyaka eleZimbabwe First elikhokhelwa ngumnumzana Maxwell Shumba lithi lizimisele ukuguqula wonke okwenzakala eZimbabwe loba nje kusakhatshana ukuthi ibandla elibusayo liphume embusweni. Abakhangele ezempila kahle eZimbabwe bezimele bodwa bathi kuyamangalisa ukuthi akukabunjwa i-Health Advisory Board yokuqhuba inhlelo ezijiyeneyo ezingaphansi kohlangothi lukahulumende lwezempila kahle. Ababalisi beZimbabwe abaseBotswana babhekane lelakusasa elimnyama ngemva kokuba uhulumende weleBotswana ethe usezaqala ukuthatha imisebenzi esezandleni zabavela ngaphandle kwelizwe. Ngambe umnotho welizwe usuqalile ukuthuthuka na njengalokho okuthiwa ngumsekeli kamphathintambo wezenotho umnumzana Mike Bima othi ezinye inhlelo zikahulumende sezivuselela umnotho welizwe. Kulive Talk namhlanje sihlaziya udaba lwabantwana besikolo abatshiya imfundo ngenxa yendlala. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumakakasi athi 909 am kumbe ku-4930 lo-15455 kilohertz shortwave. Sitholakala njalo kuFacebook ku-VOA Ndebele.